Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeove. Kubikwa sokufe abantu ababili ngamaxeba abawathole engozini yokudubuka okwenzakale emhlanganeni wokudinga usekelo wezano PF owenzelwe enkundleni ye White City Stadium ngobulawayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso zabezindaba zikhuthaza uhulumeni ukuthi abone ukuthi intatheli zindaba ziyavikelwa lapho zisemsebenzini kulandela ukulimala kwentatheli zindaba ze-ZBC ngempela sonto ekudubukeni okwenzakale ngobulawayo. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission, iZEC, unkosikazi Priscilla Chigumba ubambe umhlangano wakhe lentatheli zindaba wangomvulo maviki wonke ngokuphathelane lokhetho. Esithi ugwalo lwabalelungelo lokuvota ele voters row elikhona limqotho. Ukwabelwa kwabantu inkomo phansi kohlelo lwe-command livestock ngumongameli Emmerson Mnangagwa eGwanda ngeviki edluleyo kusolwa ngabeningi ngoba kuncede abangamalunga ezanu PF kuphela. Lamhlanje sisungula inhlelo lapho ezikhangela ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Siqala ngokukhangela imbali kamongameli Emmerson Mnangagwa elandelwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kusasa. Kwezemidlalo, emncintisweni wenguqu wenkezo yamazwe yomhlaba odlalelwa kwele Russia eFIFA 2018 World Cup, lamhlanje kudlalwa imidlalo yokugcina yama-group lapho sabona iqembu ele-Russia lidlala lele-Uruguay ku-group A, emaqenjini awe-Africa kudlala ele-Egypt ku-group A, lele-Morocco ku-group B. Ku-Live Talk lamhla sikhangela okwenzakala emhlanganeni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo lokudinga inkokheli yeZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama laku-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.